Hayi mina ngibona ngathi udaba lolu ludaba ongathi lunzima kakhulu ngoba sibe sibona esingathi kunews la ama-analysts labanye abakwaziyo ukuthi kuhamba njani bekhuluma ngendaba yokuthi ukulwa lokhu kubangelwa ukuthi uhulumende we-DRC uvalela phandle abantu abanye abe-DRC abohlobo olu abahlobene nabe-Rwanda besithi asiyo bakhonapho bebavalela phandle amathuba okwenzela kube lokulwa lokhu. Njalo sike sazwa umongameli we-Rwanda uKagame ekhuluma ukubana indaba le ekhona e-DRC M23 abantu be-DRC uhulumende we-DRC kumele khulumisane lalaba abantu singathi begcwalise kumbe bebalalele kuzikhalazo zabo ezikhona mhlawumbe okwenze baze bagcina sebesithi belwe indaba yokuthi babona ngathi abalalelwa. So ngakho sile themba ngoba sonke sinje se-Africa sikhathazekile masibona kulokulwa khona ngale kuchithakala imphefumulo abantu bengahlalisekanga kuhle. Ngakho sile themba ukubana uhulumende we-DRC uzabe lokuthi ezwisise ekhulumisane lalaba abahlamuki ngaso kugcwalisiwe lokhu abakukhalelayo silethemba ukuthi bazamela phansi izikhali izwe libe lokuthula.
Ye, loba kunjalo Dube, siyabona ukuthi uKagame lo Ramaphosa ngani bebephosana naqatha ngakhonokho po baza kuphatha njani khonokho?
Hayi, sithemba ukubana ohulumende bobabili banabo kakhulu ngoba uKagame ngasimkhangele ungathi umuntu onguntando kayiphikiswa, kodwa-ke at least e-South Africa uRamaphosa umuntu ophuma ecountryni esingathi one of the most democratic countries esilawo e-Africa. Sithemba ukubana kuzabe lokukhulumisana kukhumiswane umlotha. Njalo sibe sizwa la kumakhungakhunga angathi ibutho le-South Africa ngemva kokuthi kube la masosha afika 14 or so afayo sebefuna ukuthi kakhulu weMalawi already besikhulumile ukuthi izaphuma le-South Africa ngathi kule khungakhunga lokuthi lifuna ukuthi iphume khonapho ku-peacekeeping mission ekhona ngale. Ngakho silethemba ukubana soze kufike ukuthini i-Rwanda le-South Africa kugcine kulwisana.